So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 21 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike uzulu kodwa uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho welizwe
areso ngahamba sithi yathengela umntwana eziqo yathola isigqoko senza $50 wena ubuse uthole ukuthi unabantwana abayi-5 unabantwana abayi-5 khonapho bonke bafunani bafuna uze igqoko
kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe ukhetho oluzayo silengcwethi kwezombusazo
bona vele ibandla eliphikisayo akulankinga khona okumele bakwenze ukuthi bafale oqala bavumelane ukuthi alliance bayiqinise i-alliance bekenisa amanye amaqembulana ayebelese ngaphandle kuma-structure.
Ingxabangxoza kwezombusazwe kwele Melika iqhubekela phambili umphathintambo wezomvikela umnumzana James Mattis esuka kuhulumende okhangelelwe ukuvala ngokungavumelani kokwabiwa kwemali yendleko zikahulumende lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwanapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike kodwa uZulu uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho. Abanye sebecabangela ukuthi ikhisimusi yalo mnyaka iza kuba imbi kakhulu kwedlula eyomnyaka ka-2008. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uGibson Bebe eseHarare.
Ikhefu lekhisimusi laziwa kuyisikhathi uZulu ayethekelela emaphandleni ukuyagujisa lezihloko labangane kodwa umumo waseZimbabwe kwamanje usuchiye iningi labantu likhathele ezikhwameni. I-Studio 7 inazele ukuthi emkambo wembare esilindelweni sababhasi abesiya emtare vela eHarare ebebhatalisa izihambi amadola alitshumi lantathu $13 okuyinhlawulo esiqongisiwa kumadola ayisikhombisa $7 ukuya kobulawayo uvela eHarare abebhatalisa amadola angamatshumi amabili lanhlanu $25 isuka kumadola alitshumi lanhlanu $15 kumaviki adluleyo. Edolobheni leHarare amabhasi abonakala etshona emizileni yokuthenga amafutha okuhambisa okuyikho osokwenze intengo yokugada iqonge. Umnumzana Leopold Ntinisa kamuzi seHarare uthe akasozenelise ukuvakatshela abazali ekhaya ngoba esesabela intengo yokugada amabhasi.
Uyabona manje ukuswelakala kwe-fuel lana sokuphambanisa thina esifuna ukuyavakatshela imoli over i-Christmas leli ngoba kathi sikhayela amabhasi asekhweza amaprayisi vele ukuswelakala kwefuel ukwenza konke kuhle kukhwela lakhathi ezinxane le-$100 vele ngiyakwazi ukuthi vele anila mali angabi le mali ngifuna ukuya kobulawayo fuze ngikhokhe $25 ukuya kobulawayo fuze ngibhajethe futhi ukuphendula yabona vele izinto zangikhona vele sezidura zonke ukubi Christmas le vele zizashuba.
Lesi savunguzane sokuqonga kwentengo sesishiye abazali bengenelisi ukuthengela abantwana impahla zekhisimusi kanye lezimnandi. Inamnede ezifana lemazowe kanye labo-Coca-Cola azisabonwa ezitolo ngoba lawo makampani engenelisi ukulungisa isilinganiso esenela ilizwe. Unkosikazi Ngcobeni Maseko isakhamuzi seHarare ngomunye othi kasenelisi ukuthengela abantu bakhe impahla zekhisimusi ngoba abezitolo sebethengisa ngedola leMelika loba iRand leSouth Africa.
Sehluleke ukuthengela abantwana izigqoko lonyaka ngeChristmas ngenxa yokuthi into zethu into zisezikhwelile ezitoleni. Ngareso ngahamba sithi yathengela umntwana izigqoko. Uyathola isigqoko senza $50. Wena ubuse uthole ukuthi labantwana abayi-5. Ulabantwana abayi-5 khonapho bonke bafunani, bafuna izigqoko. Khonapho bathengisa, abanye bathengisa amayusi, abanye bathengisa amaranzi. Thina asilawo amaranzi akhona, asilawo amayusi akhona, esikuholayo ngamabhondi.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare, umnumzana Andile Mafu uthi ngenxa yokusikelela kwezinto elizweni abezitolo sebethengisela abantu into ezinlutshwane ukuze zenele umuntu wonke, okungangokuthi umuntu oyedwa usevunyelwa ukuthi athenge imbodlela yenamnede eyodwa kuphela.
Ya, uDube silale ukuthi kathesi into ezitolo nxa uthenga bayasalisa ukuthi uthenge into oyabe ufuna ukuzithenga. Bayakutshela ukuthi nxa ufuna ukuthukela kumele uthenge iphakethi elilodwa nje. Kodwa wena nxa usiye ekhaya, sisemakhaya lapha ngeKhisimusi, kufanele la ufike uphethe ukudla okuzanela isikhathi lapho yabe uhlezi khona njalo la ngeKhisimusi. Kodwa lokhu siyabona ukuthi kuzasihlupha ngoba i-2 kg eyodwa ayaneli ukuthi sikwanise ukuthi sisebenzise sibaningi sisemakhaya. Mbonani kuludubo sibili ozasihlupha.
Osakhulayo uLesi Ndlovu osebenzela kwele South Africa oze ekhaya kukhefu leKhisimusi ngomunye walabo abakhathazeke ngesimo selizwe.
Hey bra, got a problem la. Sengiphakathi eZimbabwe and ngendlela into ezikhuphuke ngakhona ntwana. Angazi ukuthi ngizosurvive yini ngemali engizenayo le. Hayi, ayivumi phela le. Ngoba ngizena imali eningi but I'm going to usebenza. Because into ezila. Ezilapha mara, hey, it's very expensive kaloku. Angathi ngizobuyela njani le Jozi.
Inkampani elungisa inamnede eDelta ngeviki edluleyo ithe ayisoze yenelise ukulungisa inamnede eyanela ilizwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, okuyinto esiyenze uZulu abuthe inamnede ezitolo. Kodwa inkampani le ithe izenelisa ukupheka utshwala kugcwale phambi ngekhefu leKhisimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Ngesikhathi sokuyiwa kukhetho, amabandla aphikisayo ayandise ukukhalaza ngemithetho lemikhuba kahulumende weZANU-PF abathi kumele ilungisiswe ukuze ukhetho lube lempumela eyamukelwa yibo bonke abancintisayo. Kodwa kathesi kusalesikhathi sokulungisisa konke lokhu amabandla aphikisayo ezithulele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoicing Gwenya waqala ngokumbuza ukuthi isinqumo esifuna ukuthathwa libandla leZANU-PF sokuthi oncintisayo kusikhundla sikamongameli welizwe kumele angabi leminyaka engaphansi kwengamashumi amahlanu lambili. Singaba sijonge ukuthiya umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa phandle kokhetho oluzayo na.
Sokutshengisela phelivele kulokwesaba. Angitsho isekelo sombuso sakhuluma sona sathi babikhona phela abantu bezanu ngangihlezi labo phela beyiba bakhuluma ngokuthi umuntu kabe le minyaka engu-40 okwakhathesi sebekhuluma nge-52. Sebetshengisela vele ukuthi banqotshwa ngu-Nelson Chamisa yindaba bezama ukumuvimbezela ukuthi engangeni kulokwesaba okuthize.
Ubona ingani ibandla leli lizaphuma liqinile kuleyi i-conference naliqhathaniswa lele MDC?
Ama-conference lama-primary elections vele kuhlala kuxabanisa abantu. Akula bandla elingaphuma liqinile, yikho phela even i-MDC labo bengathi bayadonta bekhuluma nge-conference, abanye bathi 2019 abanye bathi 2020.
Ibandla leZANU-PF yile likhanya liqinile yini kulele MDC kumba kukacace kuhle kathesi sikhangela ukhetho luzayo?
Hayi, nokucacile ngoba yabona ukuthi iZANU-PF ivele ilama-structures aqinileyo. KuZANU-PF kuvele kule discipline. iZANU-PF ilama-access kuma-state resources. iZANU-PF ye-controller ama-state institutions. So vele kusobala ukuthi liqinile. Ebengitsho ukuthi nje khathesi njengoba selokhuluma ngombuso ka-2023 kuyatshengisela ukuthi kule minkenke ethize, kodwa ocina yeliqiniso liqinile kakhulu kwedlula ibandla liphikisayo.
Kodwa lona liphikisayo kuyinokumele likwenze kathesi isikhathi sisesekhona.
Bona vele ibandla liphikisayo akulankinge khona. Okumele bakwenze ukuthi bafanele oqala bavumelane ukuthi alliance iqinise alliance bengenisa amanye amaqembu lana ayivele sengaphandle kuma structures. Ngoba engazama ukuthi bengazama ukuthi ba-build i-United MTC, ama-structures besebenzisa ama-structures i-MTC yakudala kuzaletha ukuxabana. Yikho ngibona ukuthi akuba yinkinga nxa sokule i-reunion, kodwa i-reunion iqakathekile dadi.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 esezibulewe yimikhuhlane ebangelwayo kuswelakala kwemithi yedibha ngomnyaka wonalo kusukela uqalile. Iphephandaba lebulenjini be-internet elenewzimbabwe.com lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja usethembise uZulu ukuthi amafutha ezimota i-petrol le-diesel aza kuba ekhona etholakala ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje ke balaleli ke sithiye indlebe silalele abalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu libingelela isihlobo kumbe lisitshela lapho likhona ukuthi kunjani, kakhulu sikhangele ikhefu elizayo elekhisimusi. Inombolo zethu 001-202-465-0318.
Hey, I got a comment. Yeah, a comment enginayo ethi evolution le ukuthi imali mathebelele endizibonela imashona le endizibonela indawo nendawo. Hayi akusekho right lokho. Just because bona kobulawayo sebabulala basivalela ama industry. Yonke ama industry savala ama industry ayesenzela kobulawayo. Kona manje sebecabanga ukuthi bona amashona beyenze lento beyiyenzela bona ukuthi bona amamayina abo inkota zabo ngale zisaphila kuvukile. Wathi mola amamayini ama industry abashefile kobulawayo. Abaqale bewalungisise wona ama industry sebezokhuluma ngendaba yabo le devolution. Besides that akusebenzi lokho. Awukhamu ukuthi utshele enye indawo kungela khona istart yokuthi bezenzele bona kuyibo abamoshayo. Abashiye ku-right kwenzela ukuthi beziyenzele. Nothi ngale ndlela bona abafuna ukwenza ngayo.
Hey, please lalelani nike linje. I-problem le elikhuluma ngayo ekhona kathese kahulumende. Yeyo commission of what and what and what asikuzwisisi. Ngiyalincenga ngiyalicela isibeza lomuntu ongameli inkomo, please try to phone me noma jonga, try to phone me today. I want to explain to you. You are speaking to a 85 year old man who can explain, who can tell you the only thing engenza ukuthi lizwe leli lintshintshe. Please, ngiyacela, try to phone me. My number is 078-461-326. That number again, 078-406-1326. I think you know which is the situation. You phone a line, sikhulume. sela abantu siphendulane ibizo muJonvaleni.
Hayi, sibongile khulu, sibongile labo bonke abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Lingakhohlwalani liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu lisitshela lokho okusenhliziyweni zenu. Inombolo zethu-ke zithi zona 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 001-202-465-0318. Lingasithumela ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp, siyayifaka ke emoyeni. Okwakathesi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukudonselana edalela ephalamende yakwele Somalia sokuphe ithuba lokuba umongameli Mohamed Abdullahi Farmajo engenelisi ukususwa ngevoti edalela ephalamende ethiwa yena ngesilungu yi-impeachment. Umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi uvumelana lenyathelo elithethwe ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump ethatha ke isinqumo sokususa amasotsha ale Amerika esuka kwele Syria. Ye, umnumzana Putin yena uthi hayi linyathelo elihle, kodwa ke siyazi ukubana eMelika lapha baningi abathi hayi inyathelo leli alilunganga. Okwamanje ke sesikhangela ke okwenzakala khona pha eMelika. Ukuxokozela kukahulumende wele Melika kuqhubekela phambili. Lamhlanje la izolo umphathintambo wezomvikela umnumzana James Mattis uchiye isikhundla kulandela imbiko kamongameli Trump eyokuthi amasotsha ele Melika athunywa ukuyalwisana labahlamuki be-ISIS kumele baphenduke ekhaya. UMattis lenye inkokheli yebutho bathi abahlamuki laba abasekho. UMattis bathi bona bakhona abahlamuki laba eSyria, njalo akumelanga amabutho eleMelika asuke. Ekuqaleni kweviki wayeligqwetha likaTrump umnumzana Michael Cohen ugwetshelwe iminyaka emithathu esejele ngemva kokutholakala elecala lokufumbathisa amantombazana amabili athi wona aya ecansini lomnumzana Trump. Kodwa uTrump ubikwa wabhadala amantombazana la ukwenzela ukuthi engakhulumi ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Phezu kwalokho, kulokungevumelani kukaTrump lamalunga edale leSenate kundleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-budget, okungabangela ukuthi uhulumende wele Melika avalwe lamhlanje ebusuku kushaya ihola lika 12 o'clock. UTrump uthi kasoze asayine uluhlu lwendleko olungela mali yokwakha umduli. Abasekeli bakaTrump sebesungule uhlelo lokudinga imali yokwakha umduli lo okuhlukanisa eleMelika leMexico ngenjongo yokwenqabela ukungena kwezizalwane zeMexico kwele Melika ngokungekho emthethweni. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomunye umsekeli kaTrump uBrian Colfage enkundleni yobulembu lapho okudingwa khona imali eye-GoFundMe. UColfage yena owalimala empini ye-Iraq waqamuka inyawo zonke lesandla uthi injongo yakhe ngeyokudinga i-$1 billion ezasetshenziswa ekwakheni umduli ofunwa ngumnumzana Trump. Udaba lomduli lo olungokunye okwabangela ukuthi uTrump avotelwe ludaba oluhluphayo eMelika lezinsuku, njalo oluhlukanisa ibandla lama-Republicans lebandla lama-Democrats. Lanxa amanye amalunga ebandla lama-Republicans bayavumelana lama-Democrats ukuthi hayi umduli lo kumele ungayakhwa. UTrump uthi ufuna imali yokwakha lo mduli efika ku-$5 billion. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Muzi Ncube yena oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT.
So khala ngani parallel government phela erunner against the US government xa sokuphuma izinto zeGofund ezinje ezifuna ukuthi zikhiphe imali yokuthi kwakhiwe imiduli yokuthi kuvalele abanye abantu ukuthi bengangeni elizweni. Siyakubona civil ukuthi into yakhona is orchestrated kakhulu ngama-conservatives, wona la ama-conservative Republicans abavele bengafuni nje ukuthi abantu babuye elizweni le-America. Sebonile kakhulu nge-caravan le ivela lapha e-Central America ukuthi babavalele njani lapha e-border e-California ngale wo-Tijuana plus you know sokulezi mfa kakhulu ezibe khona even labantwana abancane kakhulu Mr. Nkomo bebesuke babhubha ngendaba yena leyo ukuthi khona kuzama ukuthi kwakhiwe imiduli. Angikuboni kuyinto nje elungileyo ukuthi kwenzakale lokho, but njengokuthi nje i-America siyakwazi lilizwe nje elikhululekileyo ukuthi into enjengabo GoFund lezi ino ngama-private entities angakwanisa ukuthi azenzele ukuthi areyize imali yabo, and sesikubonile kakhulu ukuthi i-GoFund iyakwanisa ukuthi izireyize kakhulu. But into esiyijayele ukuthi siyibone nje kakhulu kubo GoFund ukuthi i-GoFund isetshenziswa nje kakhulu ezintweni ezinjengama national disasters, nje maybe world disasters, into enjengabo earthquake, uyabona into ezinjalo, ma hurricane, into ezinjalo. So and ukuthi abantu beze bekhiphe izimali zabo futhi to donate ezintweni ezinjalo, sesibone kakhulu nje abantu bekhipha izimali eziphose zifike ona ama-billion lawo ezintweni ezinjengama national lottery tickets, because niyabe ngikwazi ukuthi ngilo mvuzo engxenye ngawina ama $500 million. So lapho esibone khona ukuthi khona iGoFund isetshenziswa kanjalo, lokho sokusenziwa ngo-Trump nje ukuthi ibe i-parallel structure of i-government, bebona nje ukuthi it's really persuaded by into ze-racism.
Ubona beyithola yini $1 billion abayifunayo?
Angiboni phela i-billion asomali leyana Mr. Nkomo okuphongaphomba ukuthiwa siyiphomba ukudonethwa nje like that. Uyabona yena i-government ye-America, ama-Democrats, they have indicated ukuthi they can give President Trump, I think, what, $1.5 billion towards that war, border control. And yeah, now Trump ufuna $5 billion. Yeah, that's quite a significant amount of money. And abantu ukuthi bekhiphe imali zefika $1 billion. Angiboni civil ngoba even bona abantu phela nxa kuthiwa bekhiphele izinto abaziwinayo njengama-lottery, uyabona bayikhiphe imali engawo. So uzathola ukuthi nje ekuqaliseni kade singabe ikhwela masinyane, you know, obviously it's the excitement of initiating a GoFund, yabona. So kuzagcina kuponja nje sokuphambili nje sesifikile, you know, izakhwela nje yona sibili mene sibili ifike kuma 100 million or so, but that's about it.
Alo ke ngumnumzana Muzi Ncube isiphathamandla sebandla leMDCT eyisizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia khonapha kwele Melika. Collins Gunda wazakala ngelokuthi DJ Walker engumcindezeli kumbe uproducer womculo we-house music. Sixoxe laye ukuze sizwe okunengi ngomsebenzi wakhe. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi kanti vele uDJ Walker kahle kahle ngubani?
uDJ Walker umfana wasemzilikazi obulawayo eZimbabwe. Wafunda eZilikazi primary. Wasuka lapho eZilikazi hayi. Isese nje khonoko welo malume wakhe oyethwa uSimari obe ngutitsha omkhulu eZilikazi khonapha laseBulawayo. So yikho lapha aqalisa khona uDJ yakhe. Sindela kumalimo wakhe nale ethiwa ngumisimarini. Lokuthi ngaqaleka nini angazi, like yani yonke ntwini like yani yonke.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi okwenzayo kuyini okwenza ukuthi uze uyazakale kangaka?
Okay, uTJ Walker ngumuntu obedlala emaphathini. Emaphathini uqale edlala emashadini sendilikayo. Usuka khonapha waqale engumfana omncane. Usuka lapho vele wathola i-contract le yimadomeni, i-Good Grace Enterprises. Uthe engu-TJ khonapho waba ngumanager wako-TJ iSilosini, wavulela ithiwa lakhe lamvulela company okuthiwa iSilosini Entertainment. So yikho senza khona into zomculo, thatha abafana basemzilikazi bafaka estudio bezama ukubhuza i-brand naleyo ethiwa iSilosini.
Asebephumelele oba produce leyo ngobani?
Tribe Element. RAPV. Onen. Paliro. Minando. TS. Abane. Dorifonia. Ulayo. Ngwaten Kiligati. Ngwaten. Abanye bakhona abaphosela.
Ukhangeleleni kwela kusasa, ukhangele uqhelisa na ibhizimusi lakho?
Hayi, ngiyangikhangelela ukuthi ngiqhele sibili, ngathi ngizama ukuthi kusithilise elayisini, because yinto esesikhangelele kiyo, yinto engakhipha abantu emathareni, into yoba reason ngesikhathesi kunzima kula msebenzi. So sethi option khathesi ukuthi ngizame ukumlandela lo uTJ Walker, because ngizama ukuthi ukufaka ukhanya empilweni zabanye abantu ukwenzela ukuthi isakusasa labo lilunge kahle.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Yebo, mbonile mali ngafuna ukuthi liyithola, ngangithola +2 3+2 6 3 0 7 8 2 4 4 5 9 7 6. Facebook ngu-Collins Walker, yikho kutholakala khona imculo yethu yena le asebenza layo le Tribe Element. Le Twitter ngu-Collins Walker, layo futhi Instagram ngu-Facebook Collins Walker kumbe Tribe Element, ayithola i-profile yabo khonapho.
Sisithi woza woza Christmas manje ke lo umnyaka kungani kuomile. Ngikhuluma nje nithunyezelwa umlayezelo lapha ngomunye othena kalalanga ulele eselayinini yokuyathenga amafutha emota. Hayi, kuyazwisa ubuhlungu ke, kodwa ke hayi, inkosi ngethu sonke. Singagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele izinye ebezikhokhela. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga leKhisimusi lifike, kodwa uZulu uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho. kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe ukukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.